Bebecwele ngempela viki yabalimi yabagoqela abafelwakazi bezobukisa ezokulima eChinotimba Stadium eVictoria Falls bekugekela mathendele kukhala nkukhu kule mvundla efuywayo sibise ngulube kanye lezilimo zesintu. Le yimisebenzi eyenziwa ngomama ekakhulu abafelwakazi bemaphandleni. Omunye walaba ngunkosikazi Cecilia Chingenge weJambesi othi waqala ukulima okuzwayo ngemva kokubhubha komkakhe ngomnyaka ka-1993 owamjiya labantwana abalichumi.
Wayemncane, wayele 6 months. Esamunya vele wayengakakhasi lokukhasa. So lo mdala wakhona wayeku form 3, omunye wakhona wayeku form 2. But ngathi ngagqile enhlelweni zokulima zonezi ngasondela kakhulu kuba agritech sabalimisi ngibuzisisa ukuthi ekulimeni ngiyenza njani ukuze kungani ukulima kwami kuyaphakama. Hayi, bamfundisa sivili lakathi esivela ngiyanishiyani lapho.
Sixoxe njalo lomunye umfelwakazi unkosikazi Constance Litheta wesiqintini sePhongola eLukhosi.
Ngiyalima sibili unyawuthi amabele from my history manxa ngicabanga manxa ngithi ngikhulume umkami mina wabhubha 2009. Ngokulima lokhu I managed ukuthi ngifundise abantu abami baqede isikolo zabo bayenza amakhosi abayenzayo bonke bayasebenza. Ngokulima for 15 years and mina ukulima ngiyakuthakazelela ngokuthi and nakuma-shows akulashowe engihambayo ngingawinanga. Last year waka was the overall winner.
Omama laba bathi kuziqinti yabakizo bathola njalo ulwazi olujulileyo kunhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iWorld Vision eyabakhela izivande, iCaritas isemba izikotsho kanye lohlangothi lukahulumende weMelika olweUS Agency for International Development olubafundisa okuningi phansi kohlelo lwemalima loko.
Ekhaya besiphonga ukuvuna siphonga ukuphosa. Basebesitshela ukuthi isid eyodwa nje iqakathekile. So manxa livuna limeleli yendlala amaseyile bazosifundisa about ama-herbals. Silima inhlanyelo okuthiwa yi-velvet bean which is lap lap, abanye bayazi i-lap lap eyokugcina ilokuzeni izifuyo zethu especially ngesikhathi lesi se-drought.
Unkosikazi Rosemary Muleya wesiqintini seChilanga esigabeni seNduna uNekatambe yena uthi uyingcitshi kwezokuxoza lokugebha izihlahla eziphathelane labesifazane.
Inyama yethu iyaphangisa ukukhula njengabomama but singadli imithi yethu enjengabokawuthenta ontolwane. Inyama yethu iyabuyela futhi endaweni. Umntwana le-7 years akwanisa ukuyi-BP nxa yokuthi kasela lokhuyana ukudla okwakufanele ukuthi kudliwe ngesintu esiqinileyo eselaphayo umzimba womuntu.
Uthengisa lezithelo zeganga ezigoqela umkhomo, enza ngawo amanamunede, amafutha ecotshwa ukwenza ijwabu libe ncwaba lokulapha nje okunye.
Umuntu angatsha izilonda, ungangena emachokochokeni lapho okutshiselwa khona ukuthi ungabi lerashi, yibhabhabhu leyo umsebenzi wayo. Kube lekofu futhi yangkhona encedisayo kabili layo futhi ukuyinatha etiyeni, iyayehlisa i-BP, ichukela, iyayengezelela futhi energizer, vitamin A and C.
Loba kukuhle abakwenzayo, omama laba bakhala ngokungani kwezulu lokusweleka kwamanzi ezikotshweni. Bathi ukuze bathelele benza ukuwahambela njalo lezifuyo ziyacuba. Uhulumende uthi iyezi lesikhudumezi somkhathi ese-El Nino sabangela ukuba izulu lingani ngesikhathi sokulima. Omama laba bathi impilo zabo zingaguquka nxa kungenzeka line lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.